ilizwe leZimbabwe lilizwe leconstitutional democracy. So ngokuthi silabantu okufuze ukuthi be inkundla ye interpreter isisekelo ngoba kulabantu abathi bona ngenxa yokuthi basezikhundleni bebese sehluleka ukwehlukanisa ukuthi izikhundla lelizwe, izikhundla abakuzwa ukuthi bona sibe ngabanikazi belizwe. So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezi ngatha zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulfila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlalweni sobukhokheli ababalisa umongameli labo dotitaramba izandla zabo zikuzigazi labantu abafa ngombhuqazi. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingatha zikahulumende ezehlukene ukuze zibone ukuthi zenza uphela. So yikho sibone ukuthi silande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo abafanele be-implemente i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isithayamthetho siye kutsho laso uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi lakukwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBalagwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhejo likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. UGeorge Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu. So kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa kodwa udefenda ababulali laye okutshe nto uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yokuthi hayi kakula nto entsha kakukho okuzatshintsha sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapholisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengaphi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitsheleli?
Bafona besithi abakatholi umzila ngokuthi ungabi kwahamba njani okungasethusiyo ngoba uyakwazi ukuthi amapholisa lamele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.